Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlazi kuthuma basa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu, ngakho bayasithwale ngekhontrakthi bayaseshisela e-Table. Abanye bethu bayaphumela e-Harare njengoba lisazi ukuthi basihambisiwe ekuzokhonangalo e-Harare.
Kukhululwa amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ayisithupha abotshwa etshengisela ngomnyaka ka-2021.
Kusukela emva langwa-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu, ukuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibandla.
Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abathiwa ngama-green bomber kuhlelo oluthiwa yi-National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka embalwa edluleyo. Lanxa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala kwabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo, kukhanya abakhonzayo ngensuku zalamhlanje ikakhulu abasakhulayo sokwehlukile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party iMRP ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021 ebulawa yiCentral Police Station esithi adinga umholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo akhululwe lamuhla entolongweni ngemva kokupika kusukela ngomabasa kamnyaka ka-2022. Abakhululiweyo babalisa onkosazana Sibongile Banda loBusi Moyo abakade besemlondolozi kobulawayo labo uMnumzana Nkosinathi Ncube, Akim Ndebele, Tainos Nkomo loLivson Ncube eHarare Central Prison. Abaseleyo ngomnumzana Mongameli Qukuthwayo lomlotshwa lo Welcome Moyo abakhangelelwe ukukhululwa ngenyanga kaNhlangula lomnumzana Maxwell Nkosi owethweswa elinye icala ozakhululwa ngomnyaka ka-2026. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Banda obelubhekise ekhaya.
Kulekana sokuthi siphumile namhla ekuseni, bayalile ukuthi sizothathwa izihlobo zethu, ngakho bayasithwale ngekhontrakthi bayaseshisela e-Table. Abanye bethu bayaphumela e-Harare njengoba lisazi ukuthi sasihambisiwe eChikurubi, amadoda lawa ahanjisiwe khonangale e-Harare, kodwa sesesibuye siphenduke sisodwa omama ababili sesiza emlondolozi.
Lapho nxa usithi abavumelanga ukuthi lithathwe izihlobo zenu, isizathu abasiphileyo yisiphi?
Bathe baba ngumsindo njalo babuya bebaningi.
Besitsho izihlobo kumbe amalunga ebandlaleni le-MRP.
Kusho ukuthi bebehlanganisa konke lamalunga e-MRP.
Kwakunjani khona ejele? Laliphethwe njani?
Sapho ngikutshela ukuthi thathani impahla zenu selisiya e-Harare. Abanye nxa ngikhangela isikhathi sonke ngihlalile bebelungiselelwa betshelwa abafuna ukuya endaweni ende ngoba nikwamanye amajele. Kodwa thina indlela esahluthulwa ngayo angani ngokokhozi sishushwa endaweni. Ngingazi ukuthi ulaka lwabo phezu kwemithwakazi nolwani ngoba kukhanya balobuhlungu balolaka phezu kwethu. Bedinga ukwazi amalunga ekhathi nezikhundla zabo. Ungasizange sibatele ukuthi lezi la ngamalunga ekhathi konke bekuyihlobo zethu.
Enje eChikurubi lalisiyakwenzani?
Bathi kwangikhona bona siyavakatshelwa kakhulu izihlobo zethu ezemthwakazi. Njalo nxa kungenziwa i-family week babe sisho ukuthi kwangikhona abantu abazangena abemthwakazi babe bebaningi kakhulu njengoba sengumayini. Njalo abemthwakazi basithumezela ukudla kakhulu. Okokuthi phela sesiyi-threat, angazi ukuthi i-threat yani ke khona. apanya ngani siyambuluzi wase kutuwa sikani zekatana batu mtuwa kazena soze ifige kono wakunye ukulandela ikona loko kukuti njongo batina siti zi mtuwa kazi kushifuti pinasulwa tabo imile shona so so kumelege siye ema shona leni ukuze basi kawu yusi lato kume na mtuwa kumisi ndevele kono wakabe kukuminisi shona 24/7 waku injela yoku sisusurushu
sisikuluma ngalo ibandla ugoto ababe buya uzolibona belixhasa abanyebe
abazange bahlashe ngithola kancane
ukuthi kule ngxabano phakathi kwebandla lakuzwa yini lani lisejele kumbe lokho elibona ingani libandla linye
engikuzwile kodwa bengisamelele i-debrief singahlangana kuhle sokulalaba ababuyile bevela eHarare kuyabukuzwa ngamafitshane fitshane umuntu lelo phela lokuphuma kwabanye ahambe yedwa elezi zatho zakhe kodwa okwakathe sayibe sebesajabulele amalunga ngikhuluma nje mphakathi kwawo sebesisa ezindlini thina omama bahlumile bahlangabezile edorobheni sebesithwele basithengele ukudla basithatha kahle labo bayatsho bathi lizikhethele kodwa okusalayo umzabalazo uyaphambili iningi vele kade ngisebenza la eyinto elibuyileyo okokuthi ngidinganiswele kusho ukuthi bambala abaphume endleleni bayabalwa sibili ngoba iningi bendlela ensebenza la yilo lesihlangabezileyo
lo ke ngunkosazana Sibongile Bhanda ilunga lebandla leMRP iMthwakazi Republic Party okhululwe lamuhla entilongweni yemlondolozi kobulawayo obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo abaziwa kakhulu ngodlakela abanye bebapha igama lokuthi ngama Green Bomber olu National Youth Service luzaqala njalo ngonhlangula lonyaka ngemva kokuvalwa kweminyaka imbalwa edluleyo. Umphathi ntambo obona ngezabatsha umnumzana Dino Matsakaire utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wekhabhinethi lamuhla ukuthi bakhangelele ukulolonga abasakhulayo abazinkulungwane ezilitshumi 10,000 phansi kwalolu hlelo lonyaka. Uthe abazangena kulolu hlelo ngabaleminyaka esuka kwelitshumi lasiyakalombili 18 kusiya kwengamatshumi amathathu lanhlanu 35. Wengeze wathi bazafundiswa ngemisebenzi yezandla kanye lokuthanda ilizwe labo. Abasakhulayo baphatheke kulolu hlelo eminyakeni edluleyo abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber bebesetshenziswa libandla leZANU PF ukutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Dr. Mthulisi Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Esimbonayo ngalento ngombono wami mina uthi kusivezela njalo again kanjalo kakutsha futhi ukuthi iqembu leZANU PF aliguquki lihlala liyilokho elikho khona lokho ethine sikwaziyo ngeZANU kusukela lokho eyasungulwayo iyaqala lo mbuso ilokho iyizalo ayinyeke yaguquka asinyeke nje ngelinye ilanga sivuke sithi sesithemba ukuthi iZANU izoguquka iZANU yena lesi siyibona konke lokho abakwenzayo ukuletha ama-Green Bomber lawa njengento bafundisa abantwana izinto eziningi-ningi ezithile besithi bona bafuna ukuthi abantwana babe ngabantu laba esingathi ngama-patriots abasendleleni eqondileyo kwezombuso or kwezokuphila elizweni into nje abahlala beyitsho kodwa siyazi kusukela ngo-1985 kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abayaphambili kwezokuhlupha abantu ukuhlukumeza uZulu ukuthi alandele ibandla. Ngakho-ke esikubonayo nje lesikwaziyo ukuthi iZANU ingakwenza ukuthi ithi yona abantu abasezobahlukumeza kodwa thina siyazi siyazazela thina sodwa ukuthi iZANU isebenza kanjani. Yiyo le iZANU ayisimangalisi and kumele sibe kwazi ukuthi abantu mele bazi ukuthi eZimbabwe akulanto ukuthi nguhulumende lebavele kusasa. Kokubili lokho yinto yini. Basebenzelana ndawonye ngathi mase sikulandela kahle. Ibutho leZimbabwe lalokho singathi khona yisizwe i-state bese sibuya sithathe lo hulumende. Izani ngendlela yona ehlela ngayo izinto. Zonke lezi zinto yinto yini.
Usuke wabhoda ngamazwe ngilethemba wafika la lapho okulohlelo olufanayo olwe National Youth Service. Nxa uqathanisa lolwe Zimbabwe yiphi umahluko osubonile?
Kushiyene kulamanye amazwe maningi nje amazwe amaningi akhuthaza intsha ukuthi ibe phambili kwekubusweni kwelizwe ukuthi bafuna ukuthi abatsha babe khona kuhulumende babe yibo abaphetheyo izihlelo zegovernment. Kuyenzakala emazweni amaningi eRwanda kodwa akufanani okwangale yikho singathi abantu bazinikele elizweni kodwa owalapho ekhaya eZimbabwe ukuthi abantu bazinikeleni eqenjini elibusayo bazimisele kuzayo yikho okufunakalayo. Yumehluko nje labanye amazwe.
Lo ke ngumnumzana Mthulisi Mathuthu ocubungula izombusazo beqoxa icingweni lo ntungamile inkomo Studio 7 ekwelebhilitane. Ukwezimayelana leMelika, umahluli wedalela eNew York useqhelise isinqumo sokuba owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump engazathuka iziphathamandla zenkantolo kulandela ukuhlambaza uTrump akwenze laba bantu izolo enkundleni yakhe yokuxhumana ethiwa Truth Social. UTrump uthuke indodakazi yomunye umahluleli owahlulela icala lokufumbathisa owesifazana okuthiwa wayala emacansini leziphathamandla zomthethwandaba. Akusiko kwakuqala ukuthi uTrump avinjwe ngumthethwandaba ukugcona iziphathamandla zenkantolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Ngicabanga ukuthi umnomzana uDonald Trump uzibona ungathi uphansi kwengcindezi enkulu kakhulu. Ingcindezi yokuthi ngapha ubhekane necampaign, ngapha ubhekane nomthetho. Umthetho omcindezela kakhulu esikhwameni sakhe. Kodwa ke futhi ngokumazi kwethu, ivele indoda engalayo lento okuthiwa ikukhetha amagama nxa ikhuluma. Ikhuluma nje isinobi kanjani ungathi akuyena umuntu osezingeni lobumongameli. Kodwa ke ikakhulukazi uphansi kwayo ingcindezi enkulu kakhulu ngoba uma kuyukuthi lokhu engakubambanga kahle kungalimaza i-campaign yakhe. Futhi nje kusengayilimaza kakhulu ngoba nxa ngabe kuyukuthi engazithibanga olimini kukhona abantu abangambona njengomuntu ongahloniphi ingalo yomthetho. Kube sokusiba ngezinye zezizathu ezingenza ukuthi afulathelwe ngabavoti. So lokhu kudingeka ukuthi azilungise ukuze abamlandelayo ubambone njengendoda elesizotha ehlonitshwayo ehloniphayo futhi.
Ye kodwa siyabona ucwaningo olukhitshwayo luveza ukubana ulakho ukunqoba umongameli Joe Biden.
Yebo kambe okunye sizananzelela ukuthi ngicabanga ukuthi iqembu lamademokrati kukhona elingazange labubhekisisa kahle kakhulu ngoba umhlaba ungathiwa unanzelela ususiya kakhulu ekuthenini uthande ubutsha bobumongameli. UBiden usekhule kakhulu kulesiyana isikhundla. Enye yezinto esisebenza ukuthi yena abantu beAmerica bambone engasafanelanga ukuthi ngabe uyaqhubeka ukuthi abumongameli. Ngicabanga ukuthi lokho kwaba sephutheni elenziwa yile iqembu lamademokrati ngoba yebo kambe uDonald Trump naye umdala kodwa ke unganeno kodwa ke siphinde sibone futhi ukuthi uDonald Trump kwasekuphumeni kwakhe kwaba khona ukukhonona okukhulu kakhulu kubantu beAmerica ngoba zange bakubone njengomuntu owadliwayo babona ungathi kwaba khona ukukhwabanisa kwamavoti. Lokho nje kukodwa yebo kambe sesingababona ama-American befuna ukuthi lokho ababekutsho ngesikhathi kungena uBiden bakufezekise njengomuntu ukuthi kwakuliqinisa ukuthi kukhona unyawo lwemfeni olwaba khona okhethweni olwakhethwa uBiden.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo olandela izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lanxa emacaweni kuzindawo ezaziwa ngokutholakala zilabantu abayisibonelo esihle emphakathini ngendlela abaziphatha ngayo, kukhanya abakhonza ngensuku zalamhlanje ikakhulu kwabasakhulayo sekwehlukile. UTobias Mudzinga usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Izolo abazali bebekhuza abantwababo besipha isibonelo sokuziphatha kuhle kwabasakhulayo abesilisa lamantombazana abakhonzayo, ngoba bebebonwa njengabatsha abalembeko abaphila ngokulandela imilayo kaNkulunkulu. Kodwa isikho sokusenzakala kulezi nsuku. Ukhula kwaShezulu osakhulayo ohlala eHarare uthi abatsha sebefihla izenzo zabo ezimbi ngokuya emacaweni.
Indlela esingcono kubo ukuthi bona bahambe becatsha ngendaba zenkonzweni, ngoba ingacatsha enkonzweni esenza ubungili mbani bazathi ulobuntu ngoba engumuntu okhonzayo. Yikho ke abantu abatsha sebefuna ukuthi bafundiswe bephakathi khona ngale emachurchi akhona, ngoba bengayekela ukufundiswa ubuntu lokuziphatha sizathola silephutha elikhulu.
UKalistas Moyo ohlala eMkhoba eGweru esabelweni seNkabazwe uyakufakaza lokhu esithi abatsha abaningi abakhonza uNkulunkulu yizigangi ezimangalisayo.
Zikuthenje ukukhuleka abantu laba emini bakhanya ingani ngabantu abaqondileyo njalo abanconywa umphakathi, kodwa litshuni langa babamba umsebenzi omsamathi emlonyeni. Mina ngithi ukuya echurch akutsho ukuthi umuntu useholi. Ngibona ontanga abaningi abayenza imisebenzi emihle kodwa bengayi emabandleni.
UGugu Dlodlo osakhulayo okhonza eSabatha owasungula inhlanganiso eIgugu Lethu Foundation uthi abaningi bafuna abatsha abakhonzayo beziphathe njengengilisi. Uthi akulanto enjalo empilweni.
Abantu abatsha emachurchi basezingabantu, they are still humans and they are still susceptible to the same societal influences esizibona phandle. Okunye futhi, there are some unrealistic expectations afakwa ebantwini abatsha emachurchi. Yikho kugcina ku-create feelings of guilt, shame, especially when those standards are not met.
Kulabanye abasola izenzo zabatsha laba besithi kubangelwa ikugugudeka komnotho weZimbabwe okwenza bengalandeli amasiko esintu. Kodwa umzali ohlala koBulawayo unkosikazi Virginia Magigwana uthi kwesinye isikhathi ukuzalelwa lokukhulela enkonzweni kungaba lakho kusengeza obugelekeqe kwabanye abantwana.
The moment kuphele zuzu isikhathi sokuthi aye ephathini kumbe emtshadweni wakomakhelwane afike khona ngala afice ukunada angathesta kawani, yena nguyoselala khona ngoba yena vele kakwazi kakujayelanga. Kunjengenje ungahlala uyivalele eyadini, the moment uyivulele uthi iphume phandle iyagijima igcwala indawo yonke, igijima isamalale ngoba ihlezi njani ivalele.
Ingcwethi esebenza lentsha njalo ekunhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance umfundisi Kuseni Sibanda uthi kungaba lusizi nxa kuyikho ukuthi abaningi abatsha abasemabandleni sebewona ukwedlula abangakhonzi uNkulunkulu.
Umsebenzi wethu thina njengamabandla omningi ukuba ivangeli lethu silenze libe livangeli elingabe abatsha belizwisisa, silifake njalo ngolimi oluzwisisa ngabatsha ukuze ivangeli lethu libaguqule libatshintshe impilo zabo.
Kuvamile ukuzwa abasakhulayo abangakhonziyo besithi bona bangcono kakhulu kunalabo abasemacaweni ngoba abaqambeli uNkulunkulu amanga. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi njengoba abantu befunda okuhle nxa bebona okwenziwe ngabanye ikakhulu abahambelana labo, pho ngubani ozafunda komunye njengoba abatsha abakhonzayo lalabo abangakhonziyo sebeyiziqoqodo bonke. Uphenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2019 yizikhwicamfundo ezidlelana lenhlanganiso eyacubungula indlela abatsha abakholwayo abaziphatha ngayo e-Multidisciplinary Digital and Publishing Institute lwaveza ukuba abantwana abaleminyaka esuka kwelitshumi kusiya itshumilane balakho ukuzibamba kulalabo abangalandeli ukholo lwesiKristu. Lwaveza njalo ukuba asebeleminyaka elitshumi lanhlanu kusiya phezulu abakhonzayo balakho ukulandela amasiko omdeni wabo kule milayo abayithola enkonzweni. Uphenyo lolu olwenziwa kwele Melika lulakho ukuba kalulani lokwenzakala emolini zabadabuka kuzwekazi leAfrika lezinye njalo indawo emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Uhulumende uthi uzasungula uhlelo lokunika abantu abalambayo ukudla ngoba iningi labo kalilamali njengoba amasimu acha ngenxa yesikhudumezi sokugugudeka komkhathi ese-El Nino. Lokhu kubikwa ngumphathintambo wesabelo seMathebelele North umnumzana Richard Moyo othi abanye sebebanjwa ngamandla ukuthengisa inkomo ngesaka lomumbu kumbe imali ephansi kwenkulungwane ezintathu zamarand ukuze banakekele imuli zabo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe ligugudeka ngamandla. Umoyo uxoxe lo Gibbs Dube Studio 7 ngalolu daba.
Njali khona ikhulile ndi asikho eMathebelelendi ijini kuphela kulendlala khona khona ku-ithayilize lomto kale ukuthi uhulumende sephume ngama-measures kodwa kuqalise ngewana olalungu pre-social welfare bekubhalwa nebhugugu lama-vulnerable ama-child aided families but from next week uzaqalisa amasebhuku la-social welfare kubhalwe almost imizi yonke ngoba kula muntu okuthi ungcono lonyaka bonke abantu khona kulohlupho olumangalisayo lenza ukuthi abantu benedeke benezwe nguhulumende ukuthi bethole ukudla kusika ngokuthi umuntu lefemili enganani nxa ulakumama labmzela abantwana ababili yakuthola khona ukukudla nxa ungubaba lo mama ulabantwana kumbe afika -8 yakuthola ukudla okulingana kusika ngefemili yakho ukuthi inkulu okunganani.
Ye, siyabona moya ukuthi kule ndlela emangalisa kakhulu. Nxa sesikhangela futhi sijula siyabona ukuthi abantu abaningi ukuze bebambe idola kuyahlupha pho baphila ngani kulezi soku njengoba lesifuyo kuthiwa asabizileni intengo enkulu kangako.
Kunzima kumangalisa, kunzima kunzima ukuhulumende sengenela ukuthi abantu bethole ukudla ngoba izinto ezifuyo akumanga kuhle akulatshani yakwazi iminyaka eminingi edlulayo nanxa kule drought sesiqalisa ukubona uduko lwendlala yezifuyo kumbula abantu ngabo-ogasetembu but kathesi vela kulalito zispeak le nkomo sezijobhwa khona okunje kwakumikile kwahle kwawoma kungakavuthi sesikhangelela ukuthi lakho kuzaba lendlala ezifuyo kube lendlala yabantu lenyaka so kulobunzima sibili and yiko uhulumende sephuma le program ukuthi elithi kugejwe amabholu kumele abakula amabholu khona kufakwa ama-card data scheme ukuthi kuthelele ukuzingadi ukuthi abantu bethole okokudla le nkomo mpe sebhikane zithole igreen nedikele okhuzenda manje kunakho.
Ye, singathi vele kule mgodi siyakhumbula ukuthi enye amandlovu kwakugejwa sivele kule mgodi eminingi lapho imigodi eminye injani nxa sikhangele egula likabili sikhangele ephumula kujalo kuma kakhulu pho lonyaka nxa kunjalo izibholane ziyasebenzeka.
Kunzima sibili kunzima yeko kathesi uhulumende sethe ku-identify ama-high yield bores lana angapheliyo kufakwe khona ama-solar pump ukuze abantu bethole amanzi okunatha le nkomo zithole okunatha ngoba kuzawoma bekungamachibi sekuwoma kezangibamba amanzi so inkomo zizahlupheka kakhulu labantu so yeko kuzamakala uhulumende ukuthi kufakwe ama-pipe water scheme ukuze inkomo zithole amanzi eduzane zingahambi mangomide kungavele kungalakuhle labantu yabo bethole ukuthi bezincedise ngevillage by village ukuthi kubelabo ungamagadeni ukuthi abantu bethole iy'chebo lakuyo.
Ye, nxa sikhangela-ke kule nhlanganiso ezizimeleyo yini lazo sezingenele khonapho ukuze ncede.
Yes, uhulumende uya-invite ama-stakeholders wona benhlanganiso ezizimeleyo zodwa ukuthi zibuye zisebenzele uhulumende ekuzameni ukuthi sizame ukuvikela indlala leyo kanti.
Alo-ke ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo wesabelo seMathebeleland North obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya izandleni zenu lina balaleli umbono elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 77 ngabe kushona ndokwazi ukuthi umnyaka lo siyaphelela ngokwavamanti sikhala mpele ngedise kakhulu abantu yeyi umhlaba ubhokile senzima lo nyaka senzima mpela abantu sithele ngicela mpela ugovernment angenelele kakhulu mpela.
Siyabonga 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 Studio 7 siyabonga sisethulela indaba ezimnandi lapha e-South Africa ikhaya mbiyeka sulukubane igama ingusurrender Moyo.
Studio 7 ungabona usapota nalo chava uchabangu usapotela izano kusegcekeni uchabangu wathatha ilungelo labantu walisalenda kuzano i-opposition ayisekho ngendaba kachabangu abantu bevuma ukurojwa nguchabangu etini uyalungisa uchabangu esebenzela izano imbonele lubani lepupu le ayikho into eyenziwa nguchabangu ma usapota uchabangu wohle uphuma egcekeni nje usapotela izano ungajoni uhle uphume njengodriver wetrekit
basakazini nje basakazi nginede nginombuzo ke nginombuzo ngesadak ukuthi kathi yona isadak imelele ngoba isadak ikwazi ngihlopha ukuthi izanup f yariga ama-election so nanke izanup f yaqhubeka iyabusa kumbe yona isadak izanup f ayisawakhela kudala izanup f orovothwa kodwa kunesadak ebheke wona la ma-election yona imeleleni leyo sadak umbuzo wami la ukuthi leyo sadak imeleleni kusho ukuthi ayisizi ngalutho ngoba kudala zahlupheka mstete something yes kodwa leyo sadak ikhona kuthiwa hhayi isadak yezobheka ama-election kukhishwe umuntu wakho phikuphi kubozambi yezobheka ama-elections kodwa izanup f singayivoteli libe liwina hhayi umbuzo wami lokurati yona isadak yini kumbe isadak izanup f vele ngoba isakwazi
Studio 7 basakazi abahle eyi siyabonga ngendaba elisinikeza zona hayi ndina ngulowo sesilokuthiwa kunathulo othi yena yeye okudizedifenda amashona amsho ukuqoma esishoneni ngahambe ezivalele amashona la ngabe lokhu embuluzela namandebele la ngayekele bokhe simbuluzela ngasifuni ntulutho ngamashona yena ngahambe ezivale emashoneni khona la yandisa amashona akhe lawo kanye uyawathanda ngasuke kuthi emandebeleni lapho
siyabingela Studio 7 siyabonga kakhulu umsebenzi kuhle kakhulu wenza eSenegal siyababongela kodwa-ke abantu gal baphila kangcono kakhulu kunabantu baseZimbabwe abakwanise ukhipha i-ruling party lebephethe eSenegal bafaka uposition kodwa abantu beZimbabwe babezame ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe iZANU-PF kodwa ngoba iZANU-PF yazifaka wena ngokwayo and abantu beZimbabwe abasenalo ithemba lokuthi i-opposition izakwazi ukuthi ifakwe yibo ngoba intando eningi omnangagwa sebayecisha kulelo lizwe and la mazwe e-Afrika wonke ngathi nje ayasiflayithela so thina singamaZimbabwe sokumele thina sizethese ijogwe ukudlalisa into eyenzakale eSenegal siyayenza yenzeke ngoba ilizwe lethu laphe liyakhona kumnyama ngaphandle kakwethu sizolikhanyisela siyabona
hayi vele sikhuluma iqiniso ilizwe ngeke libuse ufana lobunangagwa so ngoba okokuqala vele kawuyazi lutho ngokubusa abantu okwakuma uzothe ukubusa abantu ukubulala abantu kuphela ukuthumba abantu ukuhlala ubulela abantu utshontshela abantu kuphela ngoba vele kula muntu okufunayo akula muntu okuvotelayo kutavotelwa ngomuntu phela umuntu lo kasiwaye uma kuthiwa umuntu wakhona ukhuluma into ukhuluma ngokubulala kuphela kumanje ufilta ama-t-shirt enyezi imali imaletsha utshoni kahle kahle ngoba kakusebenzi kakusomali lokuya akusebenzi kakuthengi kakusomali abantu bahlala kubela ngokugcwela amasaka njengamanje kugcwela amasaka kakusasebenzi sebeluzile abantu beluze abantu kuze kube nini
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 nxa lani lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu nxa lifuna ukuthunyelwa isicelo sokuthi lithunyelwe lithunyelwe inhlelo zethu nge-WhatsApp thumelani ku +1 202 465 0318
kule virus esilileyo elizweni abantu bayakhala ngomkhuhlane isimanga yokuthi nithengilele ebuthongweni ngaphupha uba umadlela khuluma layo ngomkhuhlane sakhuleka wasemphendula wasesithi sikhosana bend sabesirekoda ethawuni ingoma yakho khona izaphela i-virus ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha ingoma leyi ikhuluma ngesomiso uba balomama ekhabazwanani emajazini bayamhlatelana abantwana abasafundi esikolo ama ofisi avaliwe ngulumile do ngulunku izaphela
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Kukhululwa amalunga ebandla le-MRP ayisithupha abotshwa itshengisela ngomnyaka ka-2021. Uhulumende uthi uhlelo lwakhe lokulolonga abasakhulayo baziwa kakhulu ngodlakela olwe-National Youth Service luzaqala njalo ngoNhlangula lonyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilazi.